amabandla bayamangalisa abantu benjalo ngoba umongameli uphumele egcekeni yamezinezi endaweni ezishiyeneyo ekhuluma sobala ukubana yena ungumuntu olandela isisekelo sombuso. So ukucasisile lokho wakubeka sobala okungenake nje into lena kuthiwa i-doubt ngesingisi. Pho-ke bona asewugibela kube ekhulume koloku ikuyini yena umnikazi wento ekhulumile indlela yena abona ngayo njalo afuna ukwenza ngayo. Mbona ngantu asesigijima kakhulu phambi kwezinto zingekenzakali. Okunye kufuna ukuthi ngabe abantu banikezela bami nxa leso sikhathi sesifikile.
Laloba kungakaqali ukwenziwa lokhu, umongameli yebo walile ukuthi akasoze afune ukwengeza isikhathi sombuso wakhe, kodwa akabamisi njani abasekeli bakhe abayibo abakhuthaza lokho.
I-constitution yezimbabwe uyakwazi nxa ilungiswa for that matter. Ilayo i-room yokuthi intshintshwe kumbe i-amendwe. Akusho ukucala futhi khonoko. Yikubona kukhona la ku-constitution lapho othila ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele uyenze lokho kumele uyenze lokho. Okutshengisa ukuthi hayi yinto vele etshintshekayo. Even khonoko enikukhuluma ngako kwama-terms aka-president. Kukhona ku-constitution lapho ubhale ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele lenze kanje, kumele lenze kanje, kumele lenze kanje. So akunanto embi kakhonoko nxa ukuthi abantu babe befuna ukwenza khonoko ngoba i-constitution idalelwe thina abantu. Ayidalelwanga umduli kumbe izulu kumbe ini. Idalelwe thina silale ilungelo lokuthi nxa sifuna ukuthi sitshintshe sifuna ukutshintsha kutshintshwe. So ukugijima lokho esokwenziwa ngabantu lokho yiko kukhoza i-unnecessary animosity engekho ngitsho abantu abakebeke bechume etukhatshana nxa sokufikela esikhathini sakhona yiko lapho abantu asingakwazi ukukhuluma khona ngoba this is a democracy.